Yabona una sikhuma ngento okuthiwa yi-democracy sibalisele ubana omunye lomunye ulelungelo lokucabanga njalo lokukhetha uhlangothi angabe yena elukhwabitha. So lokhu kungabe kusenzakala kungaba kumbe kulaba abalwela impi enkululeko kumbe ngayiqembu liphi nje lona elabe lizimele lodwa ngale kuthengisela i-maturity ye-democracy yethu ukuthi kona abantu awasoze sibone solinye ngezikhathi zonke, asoze sihlale sivumelana ngezikhathi zonke. Okuqakathekile kuko konke lokho yikuthi kona abantu baphume bengalwanga kodwa beyenza lokwalothana let's agree to disagree ngesikhiwa at the end of the day omunye lomunye azimele ngalokhu akufunayo. Bakhona abanye abakhuluma ngodaba lokuthi kona bafuna u-2030, bakhona abanye abathi hashi isikhathi sesenele silandeleli khona okwafaka emthethweni. Bonke abantu kona labo ba-expressa izifiso zabo, izinqumo zabo ngendlela abakubona ngakho. And yimi ngibona ngani yikho ukuthengisa imaturity ye-democracy ukuthi kona abantu it does not necessarily mean that singaba sindawonye eqembini singawonana ama-veterans babe ama-veterans bonke kodwa akusho ukuthi kona siwe zabona ngeso elifana nayo.
Ncube uyamuza uGolide uyakhuluma lapha, ungathini ngakhonokho?
Ye, ngiyamuza ubaba uChuma. Mina ngithanda ukuthi ngiphawule ngokuthi kulamaqembu amabili lapha kwabalela inkululeko. Kulabamela iqiniso njalo bemthanda upresident wabo uMnangagwa, bese kusiba labanye abamzondayo abaluma bephozisa labo bathi kahlale ukuze ayangeke atshengise ukuba njengomgabi ahlale khaphana esikhundleni ukuze kubuzwe la kwelizayo ke kubuzwe kathi umuntu lowu wenza njengomgabe kathi wayemkhiphe njani umgabe. Kodwa laba abanye laba abamele iqiniso abamthandayo bafuna ukuthi angayangeki, bamtshengise ukuthi hayi wena ehlala phansi ehlonipha iconstitution. Akusiyo democracy la, yikulandela iconstitution. Umuntu othi khona akaqhubeke esesikhundleni iconstitution ingakuvumi ngumuntu, akusiyo democracy ukuthi njalo. Ngumuntu oyabe elahleka, umuntu owasuka wanatha umsobho owombuso kaMgabe waze wamngena sele ngqondo yokuthi umuntu wonke angaba ngumkokheli kufuneka afele esikhundleni, kufuneka aze akhitshwe ngenkani. So ke bayamthanda laba bathi kaphume. Lami nje bengingamtshela kukhathesi ukuthi hayi akaphume, ahloniphe iconstitution, akenze imaki kuhistory ukuthi wake walandela iconstitution.
Ye, Golide lapho yathi ubaba Ncube uthi hayi bo lokhu asikho phela ukuthi usekele idemocracy, lokhu ungazana kanti umaninginiki nje
angiyabona kolokhu yidemocracy ukuthi Ncube engumkhwenyana wami nje. So laye abone ngendlela yakhe abona ngayo naleyo. Kubalulekile kakhulu ubana imicabango yakhe layo siyithathe siyihlubungule siyifake laphana, kungabi le victimization of uthi yena ucaba ngenjani. Akukanti embi khonapho, yikho mina ngithe khona abantu vele abasoze bebone ngeso elifana nayo. Even nxa sidlela indawo zama-constitution, i-constitution umthetho owabunjwa ngabantu ukunjelwa abantu ongatshintshwa ngisho ngasiphi isikhathi futhi. Kodwa-ke njengoba ngishilo mina, abantu balelungelo lokubona ngendlela esifiyeneyo, yikho okuthethe indawo even kuma-veterans ethu ukuthi abanye bathi hayi sokwanele u-2028 ekwana la umdala kaphumule, abanye besithi hayi ngaqhubeke up to 2030 aqede i-vision yakhe. Konke lokhu imibono efakwa ngabantu, akuze kwafuna-ke ukubana ngenxa yokuthi umuntu usebone ngokushiyeneyo sokuqasa ukuthethisa kumbe sokuqasa ufunula opinionated wena uthi wakho umbono wakho ube yiwo ophivelayo. Asha kumnanga kube njalo.
Ye, baba Ncube ugqiba khonapho amamfitshane ba.
Ye, engikucabangayo yikuthi kungaliyangisa kakhulu ilizwe, kungalihlinzela ebandla kulikhipha amatwane lezibindi kulibeke laphana nxa kungatholakala iconstitution yelizwe sokuthiwa abaningi bathe kayitshintshwe ukube uMnangagwa aqhubeke. Kungaba ngeyinye into yokuthi ingayangisa okwedlula yonke into asebayenzayo beyizanu bayenza kabi. Ngicabanga ukuthi engumuntu omdala uzahlala phansi lapho obona kulabafana bakhe abangathi bayalahleka, abachuka indlebe ukuthi hayi lokho angisoze ngikwenze lokho. Futhi isithanda ukukholwa ukuthi njengoba lokubakuza athi kafuni kungena kube kuliqiniso lona leli ukuze achiye bafundisile laba bafundi bakhe abangathi bayalahleka.